Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ngolwesihlanu mhlaka 23 lwezi 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kulo mthetho lwesi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Umantshi wakobulawayo ugweba olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu ukuhlala ejele okweminyaka eyisikhombisa.
Idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yena le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa manje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo.
Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lakwamanye amadolobho sesicunule abanye. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi yiFohlani Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umantshi wakobulawayo lamhlanje ugwebe umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu ukuba behlale ejele okweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutholakala kwabo belecala lokuphatheka kudlakela olwenzakale ngozibandlela lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umchuchisi umnumzana Jethro Mada utshele idale ukuba uJosephat Mzacangulube, uMelusi Moyo, uOtilius Vanda loFortune Masuku bathisa imota ezintathu badiliza umduli womuzi kankosikazi Eva Bitu owayengumgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kuZanu PF kobulawayo babulala lamafasitela omuzi wakhe ngozibandlela lonyaka kudlakela olwaba khona ilizwe lonke. Igqwetha elimele uNgulube enenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli lawyers for human rights umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa ngesigwebo lesi.
Idale selikonvictile la sentenza selibabambe belecala sokuthi kufuze bapike iminyaka eyisithupha. Kuyikuthi idale lona lithi abantu laba icala abalenzayo likhulu kakhulu yile lenza ukuthi ama WhatsApp avalwe. Into yena le ngibe ngiqala ukuyizwa ngoba kayizange ikhulunywe enkantolo. So ezinye izinto esezikhulunywa manje ayisizo izinto esasizikhuluma enkantolo. Kungasenani ikho sokwenzakele thina sokumele senze ukuthi siya high court si appeal. Yes. Yeah, ukhipha umnyaka owodwa kwe 7. So baza seva 6 years.
Esethula isigwebo sakhe uMantshi Tashaya uchaze ukuba abane laba baphatheka kudlakela njalo basebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ukutshotshozela uZulu umvukela kwabangela ukuba uhulumende avale ubulembu okwensuku ezintathu. Wengeze ethi icala leli lilesisindo esikhulu okwamagama esingadingi ukuthi umuntu engagwetshwa i-community service lesicelo sokuthi bathethelelwe ngoba bedale icala okwakuqala singemukeleki. UTashaya ebegwebe uNgulube labanye bakhe iminyaka eyisikhombisa kodwa wabeka eceleni owodwa ongabuyiselwa nxa bengadala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngemva kokwethulwa kwesigwebo iningi labantu likhalile njalo izibotshwa lezi zize emthethwandaba zifakwe izankosi ezandleni lasenyaweni. Bese kungamaviki phose amabili izibotshwa lezi zilinde ukuzogwetshwa okubangele ukuba uThashaya ahatanise umtshutshisi ukuba adinge imota iyethatha izibotshwa. Impahla ebikwa ibhidlizwe ngabane laba igoqela imota ezintathu lamafasiteli endlu okubikwa kubiza amadola eMelika adlula inkulungwane eziyisificamunwe munye lengxenye i-US $95,000. UNgulube uke wama kukhetho olwedlule ezimele njengelunga ledale lephalamende ebulawayo South uthi uSibanda wayeme njengokhansila webandla lePeople First. Amagqwetha abane laba akhangelelwe ukuphikisa isigwebo emthethwandaba waphezulu oyeHigh Court becela lokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail besalinde ukulalelwa kwesicelo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Uhulumende uthi uzasungula imali lesisindo esikhulu kulandela kwethulwa kwemali yama $2 lama $5. Esethulela intatheli zindaba lombiko eHarare lamhlanje usibalukhulu wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga uthe bebezavele bethule imali elesisindo esiphezulu ngesikhathi besungula enye le ngenyanga edluleyo kodwa bakubona kufanele ukuthi baqale ngencinyane. Ephendula umbuzo wokuthi bazaqeda njani udubo lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha, umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Clemens Chiluwa uthe abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bazabuzisiswa ukuthi bayithethe ngaphi imali yaphandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Kuyinto ezenza ukuthi intengo zikhwele njalo i-inflation iqonge ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi abantu abathengisa izimali bazithengisa befuna ukuthi bazigcine in bigger notes. So engaletha ama-bigger denominations on the market kuzatsho ukuthi abantu izimali lezo ziyabe zingabuyeli ebhenki njalo uyabe ulama-problems awokuthi intengo zizakhwela zilanda ama-notes lawana.
Khathi esungula imali le entsha umphathi ntambo wezemali sezwa imbiko yokubana isizathu sokuthi basungule imali yesisindo esincane kumbe ngesilungu abathi ngama small denominations kwakuyikuthi bafuna ukuvikela abantu ababezama ukuthi bazibazele imali. Kodwa kathesi sesizwa kuthiwa sekulenye imali enkulu ezasungulwa. Ubona njani wena lo?
Uyamangalisa njalo uzabona ukuthi imali esibonayo kathesi abathumela ama-$5. Ubungubaba uMangusha osiyele ukuthi imali isizavuya kuma-banks. Kodwa ngibona njengani lapha ngubaba uMthuli Ncube. Ngingazi ukuthi uhamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi into ze-monetary policy siyazikhangela ukuthi uGoverner wase-Reserve Bank nguye osikele ukuthi uzabe uhamba kanjani.
Abazatholakala bele mali yaphandle kwelizwe kuzamele baveze ukuthi ivela ngapi. Ukubona njani wena lokho?
Ubona njengani lungaba ludubo sibili nxa sikhangela ukuthi abantu bathunyelwa izimali izihlobo eziphandle kwelizwe njalo akuyicala ukuthi umuntu abe le foreign currency. So angazi ukuthi kungani umphathi ntambo efuna ukuthi umuntu eveze ukuthi imali wayithola ngaphi. Kulabane kathesi abazuza ama-salary abo nge-foreign currency. So angazi ukuthi bona beza tshoni nxa bengabantu bale-foreign currency. Ubona njengani ubaba uNcube sebephelelwe ngumphako lapha kundaba le ekudila nabantu abathengisa i-foreign currency lapha emkambeni owenzi.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la kushortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Isinqumo sikahulumende esokugoqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo lwakwamanye amadolobho sesicunule abanye abathi amanye amabizo awaziwa nguZulu ikakhulu esigabeni seMathebeleland lenkabazwe. Abanye njalo ngabathi kuyamangalisa ukuthi kobulawayo akula amabizo amaqhawe afana lawakamnumzana Sydney Malunga, Dumiso Dabengwa, Welshman Mabena, labanye ababe kubandla lezaphu lisakhokhelwa nguye umnumzana Joshua Nkomo. Abanye ngabasola kakhulu ukuthi umgwaqo olodumo u-6th Avenue usuzabizwa ngokuthi ngu-Emerson Lambuzo Mnangagwa Way. Umnumzana Nick Mangwana unobhala ugatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko ulobe ngalinguquko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe legqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube, umnumzana Joseph Chuma wezanu PF labanye abantu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngalolu daba ebulenjini beFacebook.
Section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ucreate into esithi devolution and then upha ama local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kulezinto angafuzanga azenze ezenziwa yilocal authority like ukuphathwa kwamadolobho. Bese sibuya ke kulomthetho lwesithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama local authorities yiwo alomlando, yiwo alamandla ukuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu lemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama-local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angaguqula khonokho?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetsha i-review application kwesule lokho ngoba okwenziwe akukwemthethweni. I-cabinet vele kayilawo amandla okuthi yenze khona kokwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Juma webandla le-ZANU PF.
Mina ngibona ndaso isikhathi sokuthi sifuze ukuzikhangelana nalo kuguqulana kwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kathesi yikuthi bona sikhangele mntu bona sizibhedlela sizazivuselela njani ekusileni hospital leyathi ikhona ngobaba uNkomo sizayivula njani imigwaqo yona leyo sigcwele amaphodolo yona lawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa besengizinto bezenzile eceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi sisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiye liyele kathesi ukhangela lapho every time angaphuma esithi uzama ukuyakhankasa ukuthi yena adinga i-investment for iZimbabwe abantu basala bechaya lapha ngamapholisa. Uzwe ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usuze ukuze ukuthi kwenzakeni. So kuhle kubonakalivele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubuyisela into le emuva umeka shuthi into eyayi ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Besiphambanisa sisehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo yapho kuzenza lepho ukujikela upresidenti emadakeni a-unnecessary.
Ye, siyakuza kakhulu-ke Golide. Silo baba umsomi umsomi mlilo
hulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake emukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile bokuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazi lwana. Bona phela lokho kungakaqedwa lokhuyana. Kodwa kathesi nxa sokuthiwa sokufaka amabizo ezi-three team lezi ambona ngathi akuqathekanga. Okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa, kukhangelewa into ezivele eziseceleni esingasincedi ngalutho. So asizameli ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise, akhangele into ezihlupha abantu kakhulu, ayekele lokho okunye uvele ungazuze kufike kusincede ngalutho. Kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-street lesilebizo leli, hhayi kanakuledi letafuleni.
Labo-ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni siluthulela ebulenjini bokuxhumana ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Good Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni atshiyeneyo. Eminye inikezwa ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ake sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika kanye lomkakhe unkosikazi Melania Trump bamanyane emthandazweni wokungcwatshwa kwabebutho ababili abafele engozini yokuwa kwendizamtshina ye-helicopter kwele Afghanistan. Omunye wabasungula inkampani yezimota e-Tesla u-Elon Musk uphawule ukusebenza kwemota yabo entsha esebenzisa amandla kagetsi e-Tesla Cybertruck esigodlweni sale inkampani ese-Tesla Design Center esise-California khonapha kwele Melika. Ele Melika lithi likhathazekile ngemizamo yele China yokungenela liphazamisa ukuqhutshwa kwekhetho lokudinga umongameli wakwele Taiwan. Kube lezehlakalo zengozi zezimota ezedlula amachumi amahlanu ezibangelwe isimo somkhathi eDenver khonapha kwele Melika ngomva kokuna kwe-snow esinene. Kule nkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni asebebotshiwe babuyiselwa ekhaya. Lokhe amapolisa eBotswana isungule umkhankaso avame ukuwenza minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lekhisimusi okulwisana lokudalwa kwamacala. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaviron kwele Botswana.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe elihlala ngaphandle kwelizwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuyakuba lesihlobo labangani, kulukhuni kwabaseBotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapholisa alelizwe esisungule umkhankaso avame ukwenza minyaka yonke wokulwisana lokudalwa kwamacala. Mhlaka 1 Lwezi amapholisa weBotswana asungula amalanga angamachuma esithupha okulwisana lokudalwa kwamacala uguqela ukubutha abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni abafana lonkosikazi Emil Dube bathi akusahambeki ezindleleni ngoba kugcwele amapholisa.
Kuyabotshwa akudlalwa endleleni, ikakhulu abantu bekhaya babanjwa ngobuningi. Akuntshintshanga lutho ngokungena kukahulumende omtsha eBotswana, abantu lokhu bebuyiselwa ekhaya ngobuningi.
Ele Botswana lisanda ukuqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngenyanga kaMfumfu lapho umongameli Mokgweetsi Masisi anqobe khona. Ngaphansi kwahulumende osanda kwehla ehlalweni uMnumzana Ian Khama abeZimbabwe bebesidla imbuya ngoluthi bebuyiselwa njalo nje uma bezama ukungena eBotswana okungekho emthethweni. UMnumzana Isaac Ndlovu isalwane seZimbabwe eHabroni uthi akulamahluko phansi kukahulumende omutsha, amapholisa eseqinise imigoqo abayifaka emgwaqweni ama-roadblocks bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni.
Khathesi sibona ukuthi sokulenani eliphezulu lamapholisa emgwaqweni bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labantu liyangena kwele Botswana ngenxa yesimo esilikhuni ekhaya, ngabona yikho ele Botswana seliqinise imikhankaso.
Iningi elingelancwadi esiqondileyo zokuhlala eBotswana likhala ngokuthi kuzaba nzima ukuphindela ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngenxa yama-roadblocks akhona endleleni.
Lesi isikhathi sokuthi siyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhisimusi, kodwa uhambeki ngenxa yokuthi kulamapholisa amaningi endleleni. Yuhamba wadizi wabhadala ukuze wenelise ukuyaphuma eBoda.
Akula nani elicacileyo sabehlelwe kulolu dubo, kodwa amapholisa athi asebebanjiwe bayedlula inkulungwane ezine. Lokhu umkhankaso lo usungulwe ekuqaliseni kwayonale inyanga kaLwezi. ELeBotswana lithi lisebenzisa imali ephezulu efika isigidi samapula ukuwisela beZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni. Kodwa ELeBotswana liyavuma ukuthi lilwa impi eliyehluleka ukunqoba, ngoba abeZimbabwe ababuyiselwa emuva bangena elizweni izimoto zisanda kubachitha emngcelweni wePlumtree. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweLeBotswana.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ingena kuviki lamachumi amathathu lambili kulimpela viki, njalo amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco salonyaka kuzamele abophe ziqine ngoba ibhekane lemidlalo enzima kakhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusasa ngomgqibelo iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni imiklomelo elechikenini lizavakatshela eleBulawayo Chiefs enkundleni eluveve, njalo lomdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu ngenxa yokunyonkolozana okuhlala kusenziwa yilawa maqembu ebulenjini beTwitter. Phezu kwalokho, iqembu leBulawayo Chiefs livele lisesimeni esibi engalaneni imiklomelo njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni, ngokutsho ukuba kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba okusinda kugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Nakolinye icele, iqembu lechikenini lona imiklomelo ngamachumi amahlanu lantathu lalo kumele linqobe ukuze lithuthukise amathuba alo okuphakamisa inkezo ye-PSL. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leHarare City lizadibana leLeyada enkundleni yeRufaro. Lawa maqembu alwisa ukusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu njengoba iqembu leHarare City lihlezi endaweni yeshumi lambili lile miklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa, kuthi eLeyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamachumi amathathu lambili. Imidlalo iqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni ye-92 elizanqikelana khona lelo Manchester Diamonds elihlezi endaweni ye-91. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uHendrik Pierre de Jong uthele umdlalo kawusoze ube lula ngoba lawa maqembu ayehlukaniswe ngomklomelo owodwa engalaneni.
Si lemklomelo engamachumi amane lambili ikanti bona balemklomelo engamachumi amane lodwa, yikho ke lomdlalo kawusoke ube lula ngoba iqembu leManchester Diamonds liqembu eliqinileyo njalo labadlali abadlala kuhle. Sizabe singekhaya thina, ukutsho ukuba sizabe silosekelo lwabalandeli njalo sizazama ukuba sithole yomithathu imiklomelo.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu elihlezi phezu kwengalane eleCapes United lona elitshiya elechikenini ngemiklomelo emibili lizadibana leleDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela intshantshu zanyakenye iqembu leFC Platinum lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni ngase-Ascot Stadium. Ngensonto njalo, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leLinkezi Platinum Stars ngaseRuvaro. Iqembu leMshwane Stars lizadlala leleTel 1 ngaseTrojan Mine. Iqembu leHwange lizadlala leleHerentals ngaseColliery, kuthi iqembu leTriangle lizadibana lele PC Caribbean ngasekibo. Kusenjalo, ekupheleni kwalimpela viki kuzabe sekusaziwa uba yiwaphi amaqembu azabe edlala kusigaba se-PSL evela kusigaba seka-Division 1 ngomnyaka ozayo, njengoba imidlalo ifika komlindi uyacina kuzigaba ezibalisayo ese-Southern Region, ese-Eastern Region kanye laku-Central Region. Kusigaba se-Northern Region, iqembu lebutho leZimbabwe ele-Cranbourne Bullets yilo elitholele lilungelo, ikanti ku-Southern Region umbango uphakathi kweqembu leBulawayo City lele-Talent Vision. Kusigaba se-Eastern Region umbango uphakathi kweqembu le Tenax kanye lele Buffaloes, ukuthi ku-Central Region umbango uphakathi kweqembu leShasham kanye lele Wawa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday liviki silomculi womdumo werumba ugibela bemsola ehamba leqembu lakhe libizwa ngokuthi yi-Fortlani Sounds. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithiwa Niphiwa Amandla. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Le leli lidlala telikagibela bemsola elesikhombisa kanti njalo liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Lele sihloko esithi niphiwa amandla. Ugibela bemsola uhlabela ekwele South Africa lanxa nje edabuka ePlumtree. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi idlozeli njani lale ethi oziphethe kahle. Siqale ngokubuza umhlabeleli ukuthi uyake ayidlala yini amagigi ekhaya njengoba ehlabela nje ekwele South Africa.
Ekhaya bengingakaze ngiyenze amagigi khona ngoba kusakhona into ezinye engisazihlanganisa ezingakahlangani ngendlela. And nalapha eGoli hayi ngiya nje studio senyo record but nokupromota nginokupromota nje eGoli abaningi bayangazi.
Litholakala ngaphi idlalade?
Abangabe befuna ukulithola lelo dlalade bangafonela mina kule number ethi mina Gibela bemsola igama lami lamampela ngumishayeli Ndlovu. Abanye bangazi ngophilani nomntaka mathapa emalalume emabuleni kulapho esiyakhe khona. Abafuna ama-CD wathola kimi bangafonela kule number ethi 061 620 5665 noma 078 330 5467.
Le ngethi ukubekezela.
Iyazibongela sithandwa sami. Ngokuzigcina izethembiso zakho.
Oh ngathini kubalandeli Gibela?
Kubalandeli nje ngingathanda ukuthi ngikusho kubo ningajabula kakhulu ngekhisimusi mani lidlala nani nililalele. Ikakhulu abayazi ulimi lwakithi ulimi lwesikhalanga ngithemba ukuthi bazolijabulela kakhulu. Ngingathanda futhi ukuthi ma kukhona abangikhuthazayo basho bangikhuthaze kule number esengishilo. Siyakheni siye phambili umculo uma ngisaphila ngizohlala ngoletha njalo.
Oh ngaphose lokucina.
Bonga imina njalo Gibela bemsolo double problem inkinga ziyagibelana inkinga phezwe yini. Yonjalo lenkosi kaMpandla kade belo beyijikela ngembazi nemkhonto bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla. Yaqhubeki lokukhonya ngaphandle kwesibaya zafohle zikaMpandla zayilandela zayashona phakade insimini kaMkhulu Magwaza. Waphuma esephethiza gila zombili wathi kwenze njani na? Mkhulu ozala umama lo. Ucakito omnyama ophuma esidulini muva komuzwa kwaNdlovu amaqhuda abikelana. Kajeni kwebenyathi obusonga obusomluka inkomo ezandle ekhaya ngokusela belusi.
Uphuma ke enkundleni uGibela bemsola lefohlani sounds ngale ethi
ndakani kubona uzisedzeza mozila yangu ndidiba mwe ukuya unalebeswa ndisingazi bekuti mangwa nayi wena ndikandulila ndisingazi bekuti mangwa nayi wena ndikandulila kuti ndidindila mabalazelwa yini.
Gibela bemsola isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umantshi wakobulawayo ugweba umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu labanye abathathu ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa. Isinqumo sikahulumende sokuguqula amanye amabizo emigwaqo kobulawayo sidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.